Phosa besifazane abalichumi balahlekelwa impilo ngesikhathi bezithwele noma bebeletha kuveza bezempila kahle. Phose isilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini salezi zimva zibikwa zibangelwa ukuba umama uyabe ezithwele engazilungiselelanga. Bathi lumumo ubangelwa ludlakela phakathi kwabathetheneyo. Esikhathini ubaba ulakho ukwalela unkosikazi wakhe ukusebenza indlela zokwelamisela khatshana imuli. Phezu kokuba lomntwana umama engazilungiselelanga, lumumo odlakela ulakho ukubeka impila kahle yakhe engozini. Imikhuhlane efana lengulamakhwa, udubo lwemvukuzane yesibeletho kanye legciwane lengculaza kulakho ukumhlasela owesifazane lo, kutsho umphathintambo wezempila kahle uDr. Henry Madzorera. Kodwa uDr. Madzorera uveza ukuba luyenqabeleka lolu dubo inhlangothi zonke zingasebenza zimanyene. Imikhuhlane yengulamakhwa, igciwane, imvukuzane yomlomo wesibeletho kanye lodlakela phakathi kwabathetheneyo kumele uqakathekiswe ukuphathisa ekuthini omama bathole usizo olwaneleyo ezibhedlela. Kutsho uMadzorera kungxoxo ayenzele Studio 7.
Women and girls should have the power to plan their lives and raise healthier, better educated and more prosperous families. Ensuring universal access to voluntary family planning is one of the best contributions to women's empowerment and one of the most cost-effective investments that we can make as a country.
UMadzorera uthi nxa zingasalondolozwanga lezi zigaba zezempila kahle zilakho ukubuyisela muva intuthuko esithe yaba khona ukulondoloza impila kahle kaZulu.
The health consequences of gender-based violence include unintended pregnancies, unsafe abortions, and sexually transmitted infections. And these infections include HIV. Continued and strengthened partnership between the Minister of Health and Child Welfare and the Minister of Women Affairs, Gender and Community Development can ensure that women in Zimbabwe live a healthy and violence-free life.
Unkosikazi Thenjiwe Chuma, ungumama oleminyaka engamachumi amahlanu ukuzalwa, njalo isakhamuzi semzini weTafara eHarare. Unkosikazi Chuma ulengane ezihlanu labazukulu abayisithupha. Yena uthi uphila legciwane lengculaza, njalo isilichumi iminyaka selokhe umkakhe wabhubhayo. Uveze ukuba ubephila nzima ngoba umkakhe ubemhlukuluza ngesikhathi esaphila. Ngenxa yokumesaba umkakhe akazange yake alinge uyadinga usizo esibhedlela lanxa ubengohlaselwa kokuphela imikhuhlane yengulamakhwa. Uthi umkakhe ubengafuni ukuzwa ngodaba lokuyadinga usizo esibhedlela ethi uguliswa ikuloywa izihlobo abethi zilomona phezu kwempilo yakhe.
Thina sinxa sixoxa labo baba sithi hayi bo linganiki imali nje. You must start from the very beginning. Sixoxe labo sibafundise ukuthi khona so into le kuphumisa imali izoba into encane ncane sibili.
Ubengananzelele ukuba umkakhe ubemncindezela ngaleso sikhathi kutsho unkosikazi Chuma. Esithi ngabe ulwazi aselalo kwamanje uluthole ngaleso sikhathi esavinjelwa uyadinga uncedo lokwelatshwa ngabe ukwesinye isibanga kwezempila kahle yakhe.
Thina sithi hayi abo baba lingasihlala labo phansi libacacisele ukuthi kuqakakule njani bayazwisisa. So sihlala labo phansi sibafundise sibathathe step by step. Into ebahluphayo kakhulu ngeyokuthi khona nxa izinto lezi zixoxwa nazo whether sekliniki emhlanganweni abo baba bafuna ukuthi basisise ukuthi kuhamba njani bafundiswe ngoba information yangikhona abanayo.
Mayiqhubekele phambili imikhankaso yokufundisa obaba phezu kobubi bodlakela kubomkabo ogoqela kubavimba ukuyadinga usizo ezibhedlela kutsho umnumzana Sinini Dladla oyisakhamuzi seMarondera.
Kumele ukuthi umuntu vela avelazwe ukuthi sele umkhuhlane lo adingela nalaba abangancedisa yabe health kungakampambanisi umuntu.
Uhulumende uveza ukuba kulobudlelwano phakathi kodlakela lemikhuhlane ehlasela omama okubalisa imvukuzane yomlomo, ukusabalala kwegciwane lengculaza kanye lemikhuhlane yengulamakhwa. Uthi imfundiso kwezempila kahle yabomama lamantombazana iqakathekile ukuze benelise ukuthatha izinqumo phezu kwempilo yabo kuphathisa njalo ekuhleleni imuli ezilempila kahle engcono. Kuphinde kuphathise omama njalo ekuthini banelise ukutholisa abantu babo imfundo elohlonzi. Imvukuzane yomlomo wesibeletho ibikwa kuyiyona eqonge kakhulu kumihlobo yemvukuzane ehlasela omama lanxa isinqabeleka kuveza bezempila kahle. Iningi lalabo mama libikwa liyiswela imali yokuba liyethola uncedo lokwelatshwa isikhathi sesekhona. Uhulumende uveza ukuba bedlula inkulungwane ezintathu omama abalahlekelwa yimpilo ngomnyaka elizweni bebulawa imvukuzane yomlomo wesibeletho lanxa ingezinye zemvukuzane ezinqabelekayo. Kubikwa kusuka kube ludubo kakhulu kumama ovele ephila legciwane lengculaza nxa eselayo limvukuzane. Ngakho bakhangasela ukusebenzelana okukhulu kuqakathekiswa imikhuhlane ehlasela ikakhulu abesifazane ukuze inqotshwe impi yokwehlisa inani labomama abalahlekelwa impilo ngaphansi kohlelo lukahulumende lwe-Integrated Support Program. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.